Ekhuluma le studio 7 emhlanganweni wokuhlela kabutsha injongo zalenhlanganiso nokusungulwa kwalo umkhankaso umgcini ihlalo enhlanganiso yezim imbokodo unkosazana Victress Mathudu uthe inani labomama labantwana beZimbabwe abadinga usizo seliqanse kakhulu kungakho ke sebesungulelo hlelo.
Abanye basebenza basenendawo zokuhlala bese begcina behlala usukuthola ukuthi sokulabomama abahlala ezidaladini okulichilo kakhulu. Umuntu ongumama akalungelanga nje ukuhlala phandle emgwaqweni.
UMathudu uthe inani labantwana abangasafundiyo ngenxa yenswelo liyabakhathaza. Iningi lalabantwana uthola besemgwaqweni labonina becela uncedo.
Silabantwana abaningi abahleziyo ezindlini kwanapha emafletini abangafundiyo ngezizathu ezihlukeneyo. Ma ungabuza omama bayakutshela ngendaba zokuthi umntwana akala maphepha okuya esikolo. Uthi uyabuza bekutshela ukuthi hayi mama angisebenzi.
Umkhangisi wale nhlanganiso unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi indlela entsha asebefisa ukusebenza ngayo isiyenze baphungula amalunga ale nhlanganiso ukuze ibe lusizo kubomama labantwana bonke hathi kumalunga ayo kuphela.
Besinamalunga abamanengi. Amalunga emanengi enjalo kunhlangano kanti omunye nomunye uneyakhe ivision. Baphuma ke labo baphumileyo sase sicabanga ukuthi laba basele siyabona ukuthi sihamba sonke ngendlela eyodwa. Ngalokho ukuyirelauncha sesikhetha ukuthi akusekho oza joina.
Owesifazane weZimbabwe unkosazana noMpumelelo Ncube odabuka eLupane utshele Studio 7 ukuthi ukhathazekile kakhulu ngokubulawa lokuzibulala kwabesifazane ngenxa yenhlupho zempilo. Le yinto egcizelelwa unkosazana Chipompofu yena othi le ndlela abangimukeleke ngayo ma bedinga usizo ikakhulu ezibhedlela zakwele South Africa layo iyabakhathaza kakhulu.
Kwesinye isikhathi thola umuntu uzothola umntwana umtholela kuma-corridors because uproduce ini i-passport. Okunye uthola ukuthi kunama-test okumele awenziwe and akasoze awenziwe ngesikhathi kuzabe kulokhu kuthiwa woza kusasa ngoba kumele ukuthi ahlale njani ehlale ngobhadalayo.
Phansi kwalo mkhankaso wayo omutsha lo inhlanganiso yezim imbokodo ithi izadinga ama-ofisi okusebenzela, idinge indlu yokugcina omama labantwana abadinga usizo lwesikhatshana, kudingeke njalo le mali yokuhamba indawo zonke bedinga besifazane laba lokubasiza iSouth Africa yonke. Umgcini ingcebo walenhlanganiso unkosazana Pauline Nkomo uthi bazaqala ngomkhankaso wokudinga uxhaso lwalezi inhlelo.
Sicela ama-funds ikakhulu bo-businessmen. Sicela usizo lweni kakhulu ngoba asinayo enye inzuzo esiyitholayo. Kings and Queens sicela lingasilahli. Of course liyasiza lapha lalapha every time asicela usizo kini. Liyasiza sicela lingakhathali ngathi. Pick and Pay box anike lasiza kakhulu. Sipheka iporridge siphekela abobhuti bethu nabosisi bethu abahlala emgwaqweni. Sicela lingakhathali ngathi. La ku government sizofika.
Abenhlanganiso yezim imbokodo bathi kungumthwalo wezalwane zeZimbabwe zonke ukuxhasa lolu hlelo. Ngoba uma kungenjalo abesifazane laba bazaqhubeka bezibulala lokubulawa bechiya abantwana bezintandane. Ngasikhathi sinye labo abangafundiyo bacine sebekhula sebengamahlongandlebe okuzaba lohlupho olukhulu kwelakusasa. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.